Bangifikele kathesi ngama past four, bese bengitshela ukuthi kule 10-seater bus esihambile labajeleyo bayehlanganisa isidumbu ngo-8 baze yabuya ngo-8 o'clock.
Amalungiselelo ebeliwenza insuku zonke lezi yiwaphi?
Okwakuqala siqale sihamba MP uZenzo Manda lo-CEO wethulotho namapholisa uMchachi wamapholisa eTsholotsho. Sahamba la register siyi-team okuthiwa ekhangelane lenhlupho nxa kube nohlupho i-team yangkhona ihamba. So sahamba sisiyavakatshela imizi yangkhona siyakomika siya-identifya lokuthi abahlupheni kangaki. Kwezindawo esithola ukuthi umuzumuni bekusiba labantu abathathu ababhubhileyo. So bese siyakhangela khona lokho, siyabakhulumisa, siyabakhalela. Dalipho-ke mhlavice president buyezonika ubaba umphoko vice president igrocery ezadliwa ezasetshenziswa ekukhaleni khona lapho. Wetha 7,000 kumafamilies wonke labalimeleyo labagujeleyo. Igrocery yangkhona ithe izonikezwa abantu besikhona lapha, siyamukele, siyabonga.
Okunye ke okukhanya bazancedwa ngakho labo ababhujelweyo kuyini nguhulumente?
Ye, uhulumente ungenele ke uhle wathi umsebenzi lowo uzaba ngowakhe. Kukhanya emhlanganweni kukhona kude kufunakala imali engange-1,800 kuyaphezulu. But uhulumende yena ubenikeze i-$200 pebhodi yabantu bona pefemily. La makhofini athengiweyo bebethe bazathenga amakhofini, I'm sure bathengele amakhofini akhona.
Sizwa kuthiwa bazangcwatshwa ngesikhathi sinye, bakuvumile njalo abantu lokho?
Ngithemba i-program yabo bazangcwaba ngemizi ngemizi, bazadividana abantu, abanye bayingali, abanye bayingali, abanye bayingali. Lami ngike ngibe khona kiyo yonke imingcwabo yakusasa, ngiza kuba kowodwa owemalanda, kumalanda ngayo.